tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamchina ukuba zidlalela ikhefu lekhilisimusi lezihlobo ekhaya ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus eSouth Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso olwezimseke luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo form 6. Ukuqalela namhlanje abikwa esekubanga eliphezulu amalungiselelo awukunanza ilanga lokuqhakathekisa ele World AIDS Day mhla ka 1 kuMpalakazi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithani ebese zithenge amatikiti endizamchina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane ekhaya ngemva kokuvinjwa kwendizamchina ukuthwala izihambi ezivela ngezansi ye-Afrika ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBhilithani, iMelika namanye awe-Europe. Lokhu okusolwa ngabaningi kwenzakala ngemva kokufunyanwa komkhakha omutsha we-coronavirus owe-micron kwele-South Africa. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Yatsho ingoma yathi sekuphinde kwaba njalo lo nyaka. Ngomnyaka ophelileyo ngasikhathi sinye, iningi labantu abahlala kweleBhilithani lehluleka ukuya ekhaya livinjwa imithetho eyafakwa ngurhulumente wakulelo enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kwathiwa abantu bahlale phansi bangayindawo. Balungiselele njalo lo nyaka. Nanku omnye umkhakha obizwa B.1.1.529 ovundululwe kwele-South Africa. Amaphupho honke asephelele phansi ngoba urhulumente weBhilithani sevalile njalo indiza eziya eZimbabwe ne-South Africa. Unkosikazi Sisa Ose ohlala edorobheni le-London uthi usephelelwe.
Thina abanye besesithengele amatikiti endizamchina vele sesilungiselele nje uhamba. Tikitiki nampo besivalela phandle. Ngibuhlungu kakhulu ngoba indaba yokuthi baphonga ukuthi basivalele nje basifake ku-red zone just like that kuze kube nini siphethwe kanje.
Omunye obekhalele ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi nkosazana Christine Ncube wedorobheni le-Dublin kwele-Republic of Ireland.
Uyazi ngimadanelo mavi bengithembele ukuthi ngizahamba ngekhaya ngiyebona lapho kulele khona ubaba. Pho indiza sezivaliwa sakwanisa futhi ukuhamba. Sekuzaba iproblem futhi ukuthi sithola ama-refunds ethu kuma-airlines ngoba indaba le-COVID sisithwalise nzima bese sithembi ukuthi siyabe silemuli zethu ekhaya, kodwa-ke hhayi kwahlule futhi.
Umnumzana Khumbu Mabaso wedorobheni le-Leicester uthi uMadolo Manzi ubelungiselele imuli yakhe ukuya kwenza umcimbi ekhaya, bahlabe imbuzi bajabule uhlangana lesihlobo. Bemiraba kateke namhlanje ntambama.
Sithola ama email ekuseni ukuthi amatikiti esekhanseliwe no refund. Sithola ngama refund, kubuhlungu kakhulu lokhu ngoba bengithenga amatikiti ami lemuli yami singu-5, imali yonke idliwe ngama agency. Besicabanga ukuthi sizoba labazali lemuli zethu ekhaya khona ngale sikholise. Asikwazi ukuthi sizoyenza kanjani ngoba lasemsebenzini besithetha ama-holiday. Sizitshela ukuthi siyaba sisekhamayo sesiyaba siloko sibhoda ngendlu khonapha emakhazeni.
Kulabanye abavele sebefikile eZimbabwe kodwa kusabuyeleki ngoba indizamchina babuya ngazo sezimisiwe. Unkosikazi Belinda Nkomo ukobulawayo kwamanje ubezobika unina owabhubhayo ngeviki epheleleyo ukhala ezimathonsi.
Ngibuye ngisuka e-UK lo mna wami uSihle mhla ka-20 November, sizobe kumama osishiyileyo. Bekumele sibuyele mhla ka-30 November kodwa we received emails ukuthi ama-flights ethu has been cancelled by Emirates. Ngichiya abantu abami abathathu, omncane ule-9 months
waloyise Birmingham. Sengiphelele. Inhliziyo yami ibuhlungu futhi.
Umphosazana Precious Dube weBelfast eNorthern Ireland unomlezo kumzawa wakhe oyemhlangabeza kule South Africa osekumele abuyele ekhaya ngoba uMadube kasezi.
Bekumele ngikade ngolwesibili. So bamfakela umlayezo lapha bathi amaframa china valiwa kusahanjwa akuhambeki. So into ekhona lapha ukuthi ngiyikwazi semzali ukuthi kwehlule la this year ukuthi ngihambe ekhaya sengibophile impela izikhwama labantwana sengilungisile sengilungele ukuthi ngiyadonsa ngolwesibili lalonyaka kwehlule ngiyabe ngikhona lapha.
Baningi kakhulu abantu abathenge amatikiti endiza abafuna kuya ekhaya. Unkosazana Sikoluhle Mzila Nkata uthi ukujova kwakhe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 akumncedanga.
Kade sikhangelele ukuthi sizahamba ekhaya siyedlala ikhisimusi labadala labanye abasekhaya. Kubuhlungu kakhulu ngoba xa ungumuntu usuthengile itikiti uzimisele ukuthi ahambe abavale. Sitshela ukuthi kumele sithathe le vaccine kodwa siyithathile ivaccine yangkhona. Akusebenzela kusincedi ngalutho bese ithathelana xa ungasincedi.
Umongameli Cyril Ramaphosa wale South Africa ukhuthaza amazwe asentshonalanga okuhlanganisela iBrithani, i-EU, ileMelika ukuthi akhiphe izinqubo zokuvimba indiza lezivakathi ngoba babulala ezomnotho wamazwe eningizimu yase-Afrika kulandela ukutholakala komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Amakampani awendiza mchina afana labo Emirates Airlines, leKata Airways, bonke bathe bona balandela izinqumo zamazwe lapho abaphaphela khona. Babuye bathi bazabisela imali yonke kulabo abathenga amatikiti. Ngibelesitudio 7, igama lakweza Jesus Banda.
Kunjalo nje omunye wabadabuka eZimbabwe osehlala kwele Melika umnumzana Dan Moyo, owethekele kwele South Africa okwamanje, uthi usahlolisisa indlela yokubuyela eMelika kulandela isinqumo esithethwe ngohulumende walelo lizwe othi usevimba izindizamchina ezivela kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana lamanye amazwe. Umoyo uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Isituation ekhona ngapha ngale new variant abayibiza iOmicron abathi ivele ngapha iqale eBotswana isingaphe South Africa. Esikhoza ukuthi babhane ama-flight aphumayo lapha ukuya e-Europe lase-America. So nginjenje lami nginje lapha ngi-start okwamanje but amalanga ami okuthavele bengakafiki. So sengi-check at every day ukuthi ngi-checkele airline ukuthi bathini siya-flyer noma si-fly. So okwamanje kule confusion enkulu kakhulu ngoba I think abantu abaningi abakwazi whether bazovunyelwa ukuthi baphume siyazi ukuthi bekuthe ama US citizen kumela avunyelwe ukuphuma kodwa into izoba inkinga ukuthi ama flight sokumele ba rearrange ngoba makuyi ukuthi i flight ibinabantu abaningi abalapha eMzansi abafuna ukuphuma then abasakhona ukuphuma sokusho ukuthi ma iflight izobe silabantu abalutshwane so sokumele ukuthi ba-rearrange.
Bathini Moyo ngetikiti lakho kambe uzagada kumba usozugade indizamtshini?
Okwamanje iflight yami ayikakhanselwa but ungathi ngibona amanye ama-flight akhanselwa so ngilindile lami ukuthi ngizwe ukuthi i-confusion le yaleli gciwane leli i-Omicron le abakhuluma ngayo ukuthi likhuluka i-disruption yakhona izoba nkulu kanganani. Abantu abaningi izolo bebegcwele izolo lakuthange bebegcwele bescrambler e-OR Tambo Airport bezama ukuthi babone ukuthi bangathola iflight ezophuma masinya ukwenzela ukuthi bangavalelwa la kodwa sizilile upresident umongameli uCyril Ramaphosa addressa isizwe izolo esithi no asoza increase i-lockdown or anything efana laleyo. Ukhuthaza nje abantu ukuthi babe more vigilant, bagqoke ama-mask, basanitize, bamake sure ukuthi ababi kuma-large crowds.
Lo umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika sixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa sokufunyenwe abantu abathile abalegcikwane omutsha we-coronavirus kwele South Africa lakwele Botswana, eZimbabwe kubikwa lingakatholakali. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebeyizigidi phose ezine 3.8 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi phose ezintathu 2.8 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lwezemsec luthi izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7, form 4 lo-form 6 khona okuqalela mhla elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimseki bathi imihloliso lonyaka iqale ngesikhathi seminyaka yonke besithi abantwana balungele ukubonakalisa ukukhalipha kwabo loba nje beqethe isikhathi eside bengafundi. Isikhulumeli sezimseki unkosikazi Nikki Dlamini uthi uhlangothi lwakhe lwenze wonke amalungiselelo okuthi imihloliso iqale namhlanje.
Imbaliso yeGrade 7 2021 yezimseki iqalise namhla ngomvulo 29 November. Abantwana ababhala English paper 1 namhla yilo paper elokuqala beze bayabhala baqeda ngeFriday 10 December. Izimseki njengezimseki thina silungiselele ukuthi abantwana babhale. Sikhangelele ukuthi khona abe ole elevo bazaqalisa ukubhala mhla ka 1 December.
Loba nje inhlanganiso ezimele ababalisi zithi lumsebenzi uzabhekana nenkinga. Unkosikazi Dlamini uthi ngakula ukuzaphazamisa abantwana.
Izikolo zonke ezazimele zibhalise sikwazi ukuthi babhalisile abantwana and sikhangelele ukuthi i-exam session le izabe ilokuthula abantwana bakwanisa ukubhala baze bayaqeda.
Abenhlanganiso ezifana the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS sebeveze ukuba amalunga abo awasoze aphatheke kuhlelo lokuncedisa ukuba abantwana balobe imihloliso uba ama-invigilators. I-ATUS ithi ngakula sivumelwano esibhalwe phansi lohulumende esekuba bazabhatalwa njani imali abazifunayo ukwenza lumsebenzi. Unobhala we-ATUS umnumzana Robson Chere uchasise ngalokhu.
The mainstream subjects started on today, but as ATUS we've actually remained clear on our position that we are not going to be taking part in the invigilation of the examination processes up until our teachers are given allowances by ZIMSEC.
Sibone ukuthi imihloliso yabantwana iqalile. Njenge-ATUS sizimisele ukuba asisoze sincedise ekulobeni imihloliso ababalisi sibeze bebhadale imali zabo.
Lokhu kuchazwe ngumnumzana Takamafira Joe owe Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ.
Fundamentally, 55% of invigilators did not turn up for invigilation today. There are twofold reasons given by teachers. A considerable number of teachers claim that they wanted to give a chance to the ongoing negotiation between the Minister of Primary and Secondary Education and the United Front of Teachers right now.
Ingxenye yekhulu yababalisi kayizanga ukuzencedisa ukubhalisa abantwana. Ababalisi bathe bafuna ukuzwa ukuba uhulumende utheni. Bathe nxa kungela kuzwana lomqhathi abaningi baza kuyekela ukuzencedisa ukulobisa imihloliso.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Ndoro ufunge wabheja ngeviki edlileyo esithi nxa ababalisi bengekela ukuncedisa ukulobisa imihloliso uhulumende uzasebenzisa labo abangelandaba lokubhadalwa. UNdoro uphinde wathi bakhona ababalisi abaningi abangisiwo malunga enhlanganiso ezithi amalunga azo akasoze aphatheke emsebenzini wokuqondisa imihloliso abazimisele ukunceda uhulumende. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wasebenzisa abantu abasebenza ezikolo ukuncedisa kanye lezakhamizi ngemva kokuba abanye ababalisi beyalile ukuncedisa.
Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele South Africa liveze ukudana okukhulu ngosokusenziwa ngamanye amazwe asezwekazi le-Afrika ukumanyana lamazwe aphetheya ekuthatheni isinqumo sokuvimba ukungena emazweni abo kwabavela emazweni awezansi e-Afrika ngenxa yokuqhamuka kumkhakha omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi Omicron. Umhlangano wabaphathi ntambo bamazwe awezwekazi le-Afrika lele-China owe-Forum on China-Africa Cooperation uqale namhlanje esigodlweni sele-Senegal i-Dakar. Lo mhlangano uvulwe kusemthethweni ngumongameli Xi Jinping wele-China ngombiko wakhe womfanekiso wevidiyo awethule ngendlela yenkundleni yebulenjini. Izizalwane zakwele-France ziqalisile ukugada indizamtshina izolo ngobuningi bazo zibalekela impi yomdeni yokulwisana kwabebutho lakwele-Ethiopia labahlamuki besi-Tigray asebesondela esigodlweni salelo lizwe i-Addis Ababa. Baveza imibono ehlukeneyo abantu bakwele-Libya ngesinqumo esithethwe yikomishini ebona ngezokhetho elizweni lelo sokwalisa indodana yowayengumongameli walelo lizwe uSaif al-Islam Gaddafi ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe.
Abikwa asekusibanga esiphezulu amalungiselelo akukunanza ilanga lokuqakathekisa ukulwisana legcikwane lengculaza ele-HIV ele-AIDS Day elimhlaka 1 kumpalakazi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubikwa sokubuyisele emuva kakhulu intuthuko ebisisiba khona eZimbabwe yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kusengezwa ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ngesikhathi se-lockdown. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Inhlanganiso ephathisa abaswelayo ngokudla ye-World Food Program ithi yamukele imali eyizigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu 5.7 million eyokuqhuba lomsebenzi emadolobheni lemaphandleni. I-World Food Program ithi imali le inikezwe inhlanganiso ye-United States Agency for International Development, i-USAID, yona esiphathise ngezigidi zamadola ezedlula amachumi amane lanhlanu 45 million dollars. Selokhe umnyaka lo waqalisayo, isiphathamandla se-USAID eZimbabwe uMnumzana Zeb Simpson utshele intatheli zendaba namhlanje uthele imelika lezimisele ukuqhubeka nencedisa abalambayo. Omunye wakhe we-World Food Program unkosikazi Francisca Edelman ugcizelele ukuthi imali le izasetshenziswa kunhlelo eziningi ezigoqela ukulima. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi Angliston Svanda olwela ilungelo loluntu. Lowo ngumnumzana Anglestone Sibanda olwela ilungelo loluntu esixoxe laye ekovulawayo. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu uthi sekuseduzane ukuba iqembu lakhe lithole yonke imiklomelo ngemva kokuba lithole okuqala kumncintiswano wePremier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ndawonye lezinye. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani ebesezithenge amatikiti endizamtshina ukuba ziyedlalela ikhefu lekhisimusi ekhaya ngemva kokuqhamuka ngomkhakha omutsha we-coronavirus owe-omicron kwele-South Africa. Uhlangothi oluqondisa ukulotshwa kwemihloliso lezimsek lubika ukuba izikolo sezilungele ukuthi kulotshwe imihloliso ka-grade 7 form 4 lo-form 6 abikwa sekusibanga esiphezulu amalungiselelo akunanza ilanga le-World AIDS Day elikhona mhla ka-1 kumpalakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Sikhuthaza ukuthi let's end ama-pandemics including COVID, HIV, let's end ama-inequalities.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili ethi lanxa inhlelo zabo zike zaphanjaniswa yi-coronavirus, inani labantu abaphila legciwane le-HIV alikhuphukanga okwethusayo.
Siyathaba njalo ukuthi njengeZimbabwe sesikhwanisile ukuthi simithe ama-2020 targets where we're aiming at 90% of people living with HIV to know their status, and out of those 90% of them to be put on sustainable at bebe virally load suppressed. Silawayo silabantu abadala abangu 82,305 abakuma ARVs, labantwana 3,652. I-prevalence rate yethu siyehlile kobulawayo sesi almost ku-14% isuka ko-18%. So njengebulawayo ngo-2030 njengelizwe eliyanenisileyo ukuqeda i-AIDS.
Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uthi bazabe befundisa ontanga ngendlela zokuzivikela ukuthelelwa igcikwane le-HIV.
NjengeZimbabwe National AIDS Council, silohlangotho olukhangelane lwezemfundo i-education. Sigxile kakhulu ebantwini abatsha 10 years kusiya ku-24, nabadala nje lapho siyakhuthaza khona ngokufundiswa ngokuzigcina kahle, le mfundiso ephathelane lokusetshenziswa kwendlela zokuvikela umkhuhlane we-HIV ukuba na ungamemetheki. So mhla wosuku lolo sizabe silama tents esiyabe siwafakile, abantu bebuya bezothola izifundo, bethola lezingwalo esiyabe sizinikeza for free. Kungenzakala njalo ukubana sibe lama-services apromota i-family planning esingawanika ngalolo suku. Nxa eza kuba khona sizakwazisa umphakathi.
Unkosikazi Sukoluhle Mthethwa, isakhamuzi sakobulawayo ophila le-HIV, uthi akusafani lakudala ngoba abantu kakusabethusi kakhulu nxa betholakala bele gciwane.
Ananzelela ukuthi ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo, abantu abaningi babengakwamukeli njalo besala unatha amaphilisi besithi yikuloya. Ngokuhamba kwesikhathi siyananzelela ukuthi uhulumende wangenela, abantu bathola i-counseling sekunganeno. Abantu sebebalutshwane abava ngokuyekela amaphilisi njalo sebekwazi ukuthi ukubanjwa umkhuhlane akutsho ukuthi usufile.
Umcimbi omkhulu kahulumende wokunanza lolu suku uhlelwe ukwenzelwa edolobheni leChinoyi ngeviki edluleyo. Uhulumende uphawule indikimba yakwele Zimbabwe yokunanza iWorld AIDS Day emcimbini owenzelwe edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ekhethwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba yokunanza lolu suku ithi ending the HIV epidemic, equitable access, everyone's voice. EleZimbabwe lona likhethe indikimba ephansi kwesihloko esithi end pandemics, end inequalities, end
selokhu kwaqhamuka i-COVID-19,
Ingcwethi zezempila kahle nenhlala kahle zithi kuvele ubufakazi bokuthi izehlakalo zokuhlukunyezwa ezindlini ziqoke kakhulu ngalesi sikhathi. Lokhu kuphuma ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba wonke ukunanza insuku ezilithumi lasithupha zomkhankaso ukukhuthaza ukuvinjwa kokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Unkosikazi Rosine Ncube oyisikhulumeli sebandla le-Labour Economic Democrats Lead uchasisa ngenhlupho ezibhekane labesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Iyenza ukuthi i-GBV iyengeze iphansi lonke nje emhlaba wonke jikelele. Ngani? Ngokuthi abantu ba-adebe ngalamali, i-special in e-Africa noma singathi eZimbabwe. Ngokuthi abantu kabala mali, abantu abaningi bayaziyenzela imisebenzi yawo, abaqhatshwanga, bayaziyenzela bodwa. Ngesikhathi se-COVID-19 umuntu wonke kade esezindlini kade kungela akade thenga, khonokho kwenza ukuthi i-gender-based violence iyande ezindlini.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Lucia Mathibenga, yena okhokhela ibandla le-People's Democratic Party esithi omama bayancindezelwa kakubi ngalesi sikhathi.
Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 indawo zokuthakazelela sezivaliwe kumbe sokulama curfew lokuthi abantu bangahambi-hambi. So abantu abaningi sebetshone ezindlini behlezi lemuli zabo. Khona lokho kubangela ukuthi abanye abantu abaluthwa ukuzonda, abanye abantu kabaluthwa ukuba frustrated ngendaba yokuthi kebenelisi ukuzihambela bekhululekile endaweni lapho abahlala behamba khona.
Igqwetha unkosikazi Lusitshiwasa uthe ukuswelakala kwemali eneleyo yokuzinakekela ngeyinye yembangela yokuhluphana ezindlini.
Economic abuse is listed as a form of domestic violence in the Domestic Violence Act of Zimbabwe. However, it is also a major driver of physical abuse where
ukuhlukuluzwa kwezomthetho uyabalwa njengeyinye yezindlela zokuhlukuluzwa kumthetho we-GBV. Kwenza ukuba omama behlukunyezwe, obaba nxa besehluleka ukuthola imali bagcina betshaya omama.
Umeli wephumula edayela ephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uveze ukuba kumele omama bebambane ukulwisana lodubo lolu.
Sithi thina bomama lamantombazana asibambane nini, singavumi ukudlengula, singavumi ukwenziswa izinto ezisikhipha isithunzi sethu.
Iingcitshi zezenhlala kahle kaZulu zithi omama batshona labo, batshona labo baba ezindlini ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown okwenza bahlukuluzane labemuli. Ziqhubeke zisithi kumele kwenziwe okuningi ukuze ukuhlukumezwa kwabomama lamantombazana ngesikhathi se-COVID-19 kulungisiswe. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukhasi layo ithi umama oyedwa phakathi kwabathathu uyahlukunyezwa ngumkakhe nsuku zonke. Bathi ukuhlukunyezwa kwabomama lamantombazana yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.